Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ziku 11 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale imibuzo eminingi.
So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile.
Kambe uhulumende wele South Africa useqinisa isandla ekubotshweni kwabeZimbabwe abangalamaphepha kumbe akula mehluko leminye iminyaka na?
Ukuboshwa kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwelaseZimbabwe kuyona into entsha, kodwa siyazi ukuthi ngayonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke e-Bay Bridge ukuze zibophe abantu abeza ngokungekho emthethweni.
Umanyano we-SADC ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangxoza eselizweni le-Mozambique namuhla.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane, kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kube lodlakela kuyini.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale imibuzo eminingi. UNcube owazakala ngelokuthi ngumuda uxotshwe izolo esikhundleni sokuba ngumphathintambo wezomvikela i-State Security, esetheswa icala lokungaziphathi njengomuntu olesikhundla esaphezulu. Kulimbiko ethi nguye okhokhela otshekeja abalodlakela abathiwa ngamashurugwi. Iningi lisele lile mibuzo eminingi-ningi eyokuthi kanti vele kuyini okukhulu okwenzwe nguNcube. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uNcube ubuthelele amashurugwi emhlanganweni webandla lezanu PF wenzelwe eKwekwe ngempelasonto esenza ubudlwangudlwangu. Asenelisanga ukukhuluma loNcube, kodwa sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda laye odabuka enkabazwe.
Sithi ngiyakhangela kakhulu sikhangela imbali, nibona sengathi uNcube uxotshelwe kakhulu ukungaziphathi. Lokho kade kukhangelelwe ngumongameli njengomuntu okade seduze kwamongameli. Indaba yomsindo eKwekwe abantu besilwa, yonke leyo nto ngibona ngani kayiphathanga kuhle upresident, njengokuthi khona uNcube Owen ubese nguminister ophathelane lezo kuvikela. So nxa esenza izinto ezinjengalezo phambili komhlaba akuniki isithunzi umongameli. Yikho umongameli sicabanga ukuthi khona lokhu ngakuyikho kwenza ukuthi khona azathatha isinqumo lesi esokuthi khona u-Owen Ncube akame eceleni. So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile wale elokhele ingqondo yena liyane ukuthi khona yena ubevele khona ngale phansi bephehla udlamelo. Pho ngibona sengathi mina kungakuyiyona le nto enza ukuthi umongameli acaba engabili ngaye, abona ukuthi hayi lundoda lokusho ukuthi kavumi ukuthi khona kathe sengubaba, yena kade emfake kuposition yokuba ngubaba.
yona imbali kancube iminjani njengoba sisizwa abantu abaningi bakhala ngokuthi wayephehla udlame
imbali ekancube impela ihlangene kakhulu lendaba yodlame ekhwekhwe laphana ubevele sazakala ukuthi khona uncube ngumuntu ovele engumuntu olomoya njalo abantu fana abanengi kade besenza udlame bengathi bavelela kuye pho ke imbali yakhe ivele injalo nje ukuthi khona ube ngumuntu kade lodlame kodwa ke into enkulu kakhulu angayinanzelanga nje ukuthi kathesi usephethe isikhundla esikhulu kakhulu kusamele ukuthi khona bona ukuthi khona uyavikela isithunzi sika president so ukukhanya ukuthi ukwehlulekile lokhu ukuthi avikele isithunzi sika president
ngokubona kwakho ukusuka kwakhe kuhulumende akusoze kubangele na ukuthi aphehle kakhulu udlame engaselandaba lokuthi ngenxa ukuthi uyabe ngasekho kuhulumende
ngalokho sokwenzakele kuncube ipolitical career yakhe uncube kukhanya ukuthi khona nxa engasananzelelanga kungaba yikuphela kwayo angimboni futhi evusa ikhanda mina ngike ngathenda umhlangano ngo 2005 lapha uMnangagwa akhuluma khona phambili kwabantu ekhwekhu ukuthi khona hayi into zodlame yena vele kasazifuni angabe wayezenza ngesikhathi lesayezenza ngaso kodwa kathesi kasafuni udlame manje laba kabananzelelanga ukuthi khona kathesi futhi usengu head of state esengu head of state uye futhi zonke izinto ezenzakala ekhaya phela kathesi sezibuzwa ku akusafani la izolo manje owen laba behlulekile ukuthi bananzelele bakubona ukuthi khona hayi bona njengoba bephansi kwakhe kumele ukuthi khona benze izinto ezayenza ukuthi isithunzi sakhe umongameli abe umuntu ohloniphekileyo ngoba yena ngokuba seduze kwakhe ukamongameli konke akwenzayo abantu bahambe kuthatha sakuthi umongameli nguye omthumileyo so lokhu sokumnika ibizo elingalunganga phoke kathe simbona ngani mina kathe ukuthi lokuxotshwa kwakhe umsebenzi khonokho kusho ukuthi uphiwe a stern warning eyokuthi vele kangeke futhi asalivusa ikhanda i-political career yakhe kungenzakala ukuthi khona isiphelile nya ngeke futhi aze savuka futhi
umnumzana Greta Voloza Sibanda ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abikwa bebotshwe ngamapholisa awe South Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe babikwa bebotshwe ngamapholisa elizwe leSouth Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi iziphathamandla zakule South Africa zethesa amasocha eZimbabwe icala lokufumbathiswa ngabafuna ukungena ngudlu kulelo lizwe. Ngambe amapholisa eSouth Africa aseqinise isandla na ekubopheni abavela eZimbabwe bengela maphepha kumbe inhlala yenza ngalesi sikhathi iningi livela eZimbabwe kukhefu leKhisimusi na. Sixoxe lomgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwe yakazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ukubusha kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwelaseZimbabwe kuyona into entsha kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke e-Beit Bridge ukuze zibophe abantu abeza ngokungekho emthethweni kanti kuyaqhubeka naphakathi konyaka nakhona sisazi ukuthi lonyaka baye bathanda ukukhononda kakhulu besho ukuthi abebutho laseZimbabwe bayadedela abantu bangene ngokungekho emthethweni ngokunjalo sibona sengathi baye bathanda ukuthi baqinise izinga lokuvimba abantu abangena ngokungekho emthethweni ngoba kuyindaba esegudwini ngalesi sikhathi
bona ababotshwayo baningi kakhulu luyini nxa siqathanisa lezinye insuku kumbe leminye iminyaka edluleyo
izibalo azijwayelekanga ukuthi sizisazi ngokuphelele kodwa siyabona sengathi ngoba kuye kwavela izithombe zabantu ingoba zabantu bevinjiwe emngceleni wakwela seZimbabwe nase South Africa kubuka kubukeka sengathi bathanda kuba baningi kanti ke siyazi ukuthi lokhu kuvele kwabasobala ukuthi kukhulunywe kakhulu ngenxa yokuthi udaba lama-ZEP lona njalo udaba oluhamba phambili ngokuthi abantu beZimbabwe sebebonakala sengathi abasafunakali kuleli lizwe kungakho kubukeka sengathi lonyaka izibalo ziye zakhushwa zakhomba ubuningi kakhulu babantu
kukhona yini okwenzakalayo ngalolo ludaba lwama-permit
udaba lwama-permit lona lusesenokukhuluma okuningi kakhulu njalo kuningi okwenzakalayo ngoba sithola ukuthi kunenhlanganiso ezamalungelo lonto eziningi ezithanda ukuthinteka kulo zifisa ukuthi zithole ukuthi kungaba nesombululo na ikakhulukazi uma kubheka uzalwane zeZimbabwe lezi ebezisebenzisa lawa ama-permit abe angawoqolo kumbe alawa abe enikezwe abantu ngokubona nangamandla kangqongqoshe wezangaphakathi sibona ukuthi yebo kuyaqhubeka lolu daba kubonakala sengathi kulonyaka kuzoba nenkantolo mhlawumbe amacala ambalwa azesuka enkantolo ukuthi abhekane nalolu daba olokuthi abantu bamazepho abazokuphinda bavuselelelwe ama-permit
umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum. Amazwe angezansi yezwekazi le-Africa o-Southern African Development Community i-SADC ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangqoza eselizweni le-Mozambique namuhla ukuze kube lokuthula kulelo lizwe. Amalwe cacha abikwa ehlasela isigaba se-Cabo Delgado kulelo lizwe njalo nje lapho okuhlala abantu bokholo lwesi-Muslim osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100 abanye babaleka betshiya imizi yabo. Amazwe akusadak ahambisa amabutho awo ukuthi ayencedisana lawe Mozambique ukulwisana lamalwe cacha la awesimuslim adlulisa amalawulo njalo babikwa sebethathela amalwe cacha la eminye imizi eyayisithunjiwe njalo sewaqhuba abakhangelelwe ukuba kulumhlangano ngabakhokheli bamazwe athi Namibia, South Africa, Botswana, le Mozambique ukuhlaziya lolu daba. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi anti okwenza vele kube lodlakela kuyini ngoba isizathu sakhona xa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi afaniseke ambona ukuthi kunganceda ngoba phela idlalelwe lakhona singathi luvelela ngaphandle into zama-terrorism besiqalela ngaphandle kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khona le kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le Mozambique kumbe ngabakhulela yini amalwecatsha lawo?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo ngoba siyazi ukuthi nxasikhanda into zomnotho sibili iMozambique ingathi ngcunywana okwakha kwakathi esingcunywana yikho yebabe kungoba kubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane zama ukuceda lolu hlupho kodwa njengoba ngisitshile ukuthi nxa isizathu sakhona singasaziswanga amabutho amaningi enganceda kunxa sengisacube engaqondananga lesi sizathu sakhona loba ungazi singazisifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yakathi yakazama la ukuncedisa kwangathi kuyathula kodwa kokathe simbona ngathi uzaqala njengoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele kabasuthisanga ngendlela urhulumente ihambisana ngayo izinto amalucatha ayazuza indlela yokuthi bacathe khona lapo.
Singathi lolu yilo udaba olumqoka oluhluphayo emhlubulweni we-SADC kumbe kukhona okunye njalo amazwe la okufanele akucubungule?
Siyazi ukuthi umumo womnotho kulabantwana kulabantu abaningi abangasebenziyo amalocacha lawo ukuthi engazuza nje indlela yokuthi babe bedinga abantu abancedisayo ngoba akula msebenzi iminothi yakhona yayibanjwa kuhle so kuqakathekile abo nje ukuthi ukuthi bengalungisa kungakhangelisiswa nje ezinye izinto nje ezingaqondalanga lokhu kungahlaliseki kwakuhle kwabantu kungalungisisa kodwa hayi mbona ngathi into idaba le-unemployment ukungasebenzi kwabantu lobugebenga nje kuvele kukhona kungenza ukuthi ubugebenga lokhu kungapheli
kambe bona singathi ubugebenga labo abokholo lwesimuslim kumbe kwabo bakubona kwehlukile
ya liqiniso into yokudlakela lokholo ngapha eSouthern Africa angikhulu ukuthi into esingathi bakithi into eqakathekisiwayo mbona lovu nje ibugebenga nje kuphela kula bantu ababhadalwayo khona zabona ukuthi izikhali zakhona kulo muntu ozithengayo ezithengisela abantu laba
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu ayisikhombisa 709 ababanjwe leli gciwane. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bayabe sibaba lutshwana kubika lolu gatsha. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane ezine 4,281 abahlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe esibili bebe phansi ngwenkulungwane eyodwa kuphela 993. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC isinxuse abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho kuwonalo umnyaka. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi ujaha oleminyaka elichumi lanye 11 ubhubhile ngemva kokudilikelwa ligodi kade eligebha edinga izibungu ezidliwayo kulumango ezithiwa ngama-cricket ngesilungu esigabeni seMashonaland Central. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarbonani kustudio FFN njani, basakazi Ndunga Mili, labanye bake linjani, ngithanda nje ukwazisa abantu bagide bakomthwakazi ukuthi asibambaneni bantu bemathebeleleni, asifakeni ukubambana phambili, asike sizwana nini, singadlula ngezinye izizwe. Tonga Khalanga Mdebele asibambaneni, ilizwe leli lalivele libuswa ngumambo lomzilikazi, kwakungalambi phakathi kwamaTonga namaKhalanga namaNdebele lamaVenda. La wonke umhlobo sasisizwe sibambeneyo asibambaneni lakathesi asivoteleni MRP asivoteleni uMthwakazi Republic Party singene ephalamende lathi simele abantu bakithi ama-councillors abe ngawakithi that's why libona indawo zakithi zithathwa nje ukuthi lisuka livotele abantu bezizwe ukuthi babambe indawo ezingezethu sebebiza abantu babo khonoko bantu bakwaMthwakazi bantu bemathebeleni kunzima ukuthi sikwenze yini kona lokhu kunzima ukuthi sibambane siprotekte umhlaba wabokhokho bethu umhlaba wabantwabethu omunye lomunye umuntu kagcine indawo yakhe lathi asigcinele indawo yethu singayigcinelwa ngabanye abantu hayi bantu bakomthwakazi asibambaneni bakithi singaphiki ngabo ogawule labo Joseph Chuma hayi labana baqhubo kwabo lapha okhulumayo nguChama
salibonani basakazi baka Studio 7 ngusam Tiger Dadenta bazinduna bengilesicelo sokuthi ngawo uhulumende uyakhangelisisa kakhulu emachurch amapostoli especially laba abazibiza ukuthi ngomadzibhapha abahlala egangeni lapha yiba bavimba abantu abaningi ukuthi bangayihlaba amajekiseni abantu laba kuthi ngawo uhulumende ufaka umthetho oqinileyo ukuze bakhulu labantu ngikhuthaza kakhulu ivini lini amaprofiti bamangali yini eliyinkinga kakhulu elizweni elikhonzelisa izinto eziningi liyala ukuthi abantu bayehlatshwa amajekiseni lithi lina liza kulapha lokhu livele lingazange likubone kusukusele kuzeni kwakho so ngicela ukuthi uhulumende sibili adonsa amasoki sabophe izibophe ezinkulu sibili ngabantu abanjengabona labo abathola belalisa abantu emagangeni bethi bayathandaza bengayazi into abayenzayo ngiyacela sibili kakhulu ukuthi labangahlabanga ngabahambe bayehlaba ukuze sihlale sivikelekile sonke ngoba senelisa ukuhlala labantu abangahlatshwanga bazasifakela umkhuhlane ngiyabonga ngisamthaya igadathi
salibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 kundawo zonke ezishiyeneyo ngithanda ukuthi sijabulele unyaka omutsha u-2022 sengathi ngaba umnyaka omuhle kuwe wonke umuntu ophila ezweni bese ngithanda njalo ukukhomenta kakhulu kulabo izikhulumeli zepolitiki ngesicelo esikhuluma ukuzehlisa ngicela ukuthi labo bantu kube ngabe bayayeka ukulwa impizako zepolitiki ngempilo zabantu sikhuluma nje abantu bakithi ezweni lasezimbabwe kuzindawo zonke nje lapho abakhona abantu abahlukumezekile kungenxa yabo bonke abalahleli nje bona belwa impizabo ngempilo zabantu kanti bafake impilo zabantu engosini ngicela ukuthi ngikube ngabe bayayeka bakhampeni ngokufaneleyo kwenzeka ukuthi seza umkhetho lolo siyabona abantu bephephile bebavotele njalo uma befuna ukubavotela ngiyabona
selibingelela ntungameli Nkomo lani lonke bantu lokuzobe Studio 7 kini lonke bantu base-Africa bantu esizamene ukuthi uma ngakhuluma ukhulumende ikuzwe lokhu uma ngayikuzwa siza ukuthi uthathe inyathelo bani ngoba uyabe lokhu ekhuluma izinto ekhuluma izinto zingahambi benza ethi yena engene kade sokugcila abantu balezikhale eZimbabwe ngenxa yakhe uyenzela khona ukuthi uma ngabe lusa abantu labana bebeyiba wadefenda yena yena uyenza ngani ukuthi wamalethutha wayengabakhahlaseli laba bantu ukuthi wabathathela izimali bayenze njani amasotsha asephuma egangeni seyenze njani bathatha imali bayithatha njani bona besibe ngamasotsha bewuhola asikhulumeni khona okukucace kuhulumende kakhe icace ephume sobala ma ngawudliwe phuma uhlale phansi lelo omunye la esimbone la edliwe phume ehlale phansi ngabe kulokhu kugoqelela usiya ndawonye kanti siyahlupheka amanzi madamu ini into zonke yazimgwaqo yini ibolile iloku yalungiswa ngusmith yena lokukhuluma ukuthi imigwaqo iyalungiswa ilungiswa hayi asike sizameni bantu bakithi
alo ntungamnili ngembuze kanti kwakuthiwe umdala uzokuyacwatshwa kutsha eyulos ekha kwaphetha ngani indaba engayisisalile emuva ekhesi
bengicela ukubuza abasakazi abahle abakaStudio 7 ukuthi uthuma logawule bangabantu bemathebhelelendi for sure kumbe bangabantu abasuke esitoneni beplantwe yizanu yethu ngoba izinto abazikhulumayo zifaka istress ebantwini bemathebhelelendi bakhuluma balolonga iunity yona le abakhuluma ngayo babe ubone yini umgwaqo oqonde ephezu konkomo ukuthi unjani bekhuluma besitho njani baye bebone ukuthi amashoni asegcwele njani emathebhelelendi ezo-invade igolide ezo-invade indawo zemadebeleni ungasuka lapha usiya esitoneni ulindebele ufika ubuze ukuthi unova kuphi njalo akula muntu wesindebeleni ongasuke siyahlampeni emashoni aleyo abakwemukeli vini izinduna zakhona ngayo so yena iunithi akhuluma ngayo yiphi asitshela yona iunithi asitshela yona yena luhlumo ngenxa yokuthi sebedla imali yezakho kathesi mamna ngakushaza ayingena eplumpi esiyakhampeni but umngakhi uyakwazi ukuthi wayesenzani ebantwini bemathebhelelendi qeda abantu bemathebhelelendi so besilwa igugurawundu nje ukuthi baxolise bona bathi basekhomitini eyani thuma logawule ngelinye ilanga liwubambe lingawesi phansi into ngeliyibambileyo ubukhosi ngamazulu into zenu zokuthi libe lihlala likhuluma ku-Studio 7 likhuluma izinto ezingafanelanga ngabantu bemathebhelelendi lithi kule unithi kungela unithi asifuni thina ivini lwayo uchamisa wangikhona kasimfuni yena lohambe siyafida abantu ngokudla abantu bemathebhelelendi jiya nani lokuthanda ukudla fidwa ngamathukela selizitshela ukuthi yeli lo president how bakithi
Studio 7 lingabe livuka njani basakazi labalaleli ngithanda ukubingelela abafowethu sisu sibonakele lesikolo kuhle lomamdalo senkulumani eZimbabwe kobulawayo
sabonani basakazi baka Studio 7 labalandeli baka Studio 7 lokhulumayo nguJoshua Ncube ngokuhlala ngilapha eSouth Africa mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe lebhalakwe usidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli isenzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo se-ZANU-PF i-ZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu iphezu kwenzondo lamandebele amandebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into okuthiwa lindebele kalifuni ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ekhini oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga nanka amasosha ahlala kuthiwa agqekeza atshontshela izindlu atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa litshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besindebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugurawundi angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwe-government yayinalowo muntu onguye wakwenzayo ukubulala abantu bakuqala namanje lokhu esitshengisela sezebhomba abantu abafayo khathi siyazama ukuthi sebalungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo so kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba banje kodwa nxa bengabanjwanga wonke okwenzakala kubona bona abantu abafilisi kubeka phezu kwegazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igciwane le-coronavirus selibangele ukusilela kwempahla ezitolo ngoba abasebenza ukuzithwala behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. I-Studio 7 ibhodabhode ngezitolo ihlola umumo esigabeni se-Maryland. Ukudla okukhanya kusilela kakhulu ezitolo ngokulunywayo okufana lochago, inyama lembida. Ukusabalala kwegciwane le-coronavirus kuludaba olukhulunywa ngalo kakhulu lezinsuku ngoba abanye abazali bathi izikolo kumele zivalwe lanxa abanye besala. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe umumo wegciwane leli kulesi sigaba seTexas.
Nxa singakhangela ngokwe-corona lapha eTexas, iTexas ivele yehlula kusukela kudala khonaphana ngo-2020 i-corona itshaya. Abazange balandele abantu lokhu okuyikho kumele bakulandele, ukufaka ama-mask, i-social distancing, ukwenza zonke lezi zinto. Vele bahle baphikisana lakho khona lapha. Manje kathesi lanxa kwase kubuya i-vaccine leyana, abanye bakhona vele baphikisana lakho, abazange bahlatshwe, abazange bathi. Manje bona bana abantu bona bana bangazange bahlatshwe bona bana yibo okukhanya i-corona isibatshaya. Nxa kukhangela ama-statistics lapha, kukhanya ngathi laba abangahlatshwanga yibo ebatshaya kwedlula laba abahlatshwe. Manje sekulale ntsha le ya-micron yakhona leyo. Kukhanya i-numbers ziyakhwela lapha belokhu bengena esibhedlela. Lokuvulwa kwezikolo zongathi kuyagxumagxuma. Abanye bathi amamaski, abanye bathi hayi, abanye bathi abantwana abahlatshwe, abanye. Lokho kuphikiswano nje, kudonselwana kuyipolitics kunjalo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ngani abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle kumbe ngenxa yokuthi iningi labo lahlatshwa alisalandeli lezi ziqondiso?
Hayi lapha nje ngoba ngijilo nje ukugcineni kwenkulumo yami le. Uphonke uba lokudonzelana. Ngibona ngathi kuyadonzelwana sibili amanye ama school districts njengalapha kithi kulenye kuthiwa yiGallant. Ihle yathi yona akula mntwana ongeni eklasini engena mask. Abanye ngale kwenye district, school district. Bathi bona hayi kungabi kufosela ukuthi abantu bafakwe ama mask abantwana bahambe esikolo bela ama mask. So angiboni kulokulandela izimiso zabempilo abe health ukuthi khona kuyalandelwa sibi kuyapolitikwa nje kuyadonselwa nokuthi ngapho mina donse ngale akufani nalokhu engxenye engiwone eZimbabwe ukuthi idolobho lonke lakoBulawayo lifice lithe niki ngamamask kumbe uzwe umuntu ekhalela ukuthi maye babo sengikhohlwe imask yami angikwazi ukuthi nza kuthini.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudala imibuzo eminingi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandeng sithi asithibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.